abezada bathi kulilungelo lakhe umuntu wonke ukutholiswa ilungelo lokuthola usizo kwezempila kahle ngentengo ephansi njalo ngendlela eyemukelekayo. Bathi bakhathazekile ngodaba lokuba kusukela mhla ka 5 Mfufu uZulu osebenzisa ama medical aid card ukuhlawulela lapho beyedinga usizo kwezempila kahle sebesalelwa ukwenze njalo. Esinye seziphatha amandla senhlanganiso yezada le uDr Sikhululi Ngwenya uthi kuyadanisa lokho osekubonakala elizweni imithi ingasatholakala ezibhedlela lakumavinkili athengisa leyo mithi ama-pharmacies.
NgokuseZimbabwe kuyazisa usizo, uyathola ukuthi imali yangikhona ukuthi uyibone kayibonakali efunakala yangikhona. Ama-pharmacies amaningi afuna ukuthi abantu bethenge ngama-US dollar, bayabahola ama-US dollar balutshwane. So ukuthenga imithi yangikhona kube sokuhlupha. Nxa ule medical aid pharmacy yahamba kiyo kwisikhathi bayajabala. So sicela ukuthi uhulumende ekhangele izindaba zonalezo zokuthi kanti imali indaba zingasathengi.
Lokwenzakala elizweni lapho intengo yakho konke iqansa, uDr Ngwenya ethi kungokunye okuzokwenza baphazamiseke abathatha imithi yabo.
Sizabona futhi ukuthi abantu abaningi sokuzahlupha ukuthi eqakathekise ukuthi ethenge amaphilisi yini adulayo kumbe ethenge impuphu lechukela. Okungcono yikuphi? Ngoba amaphilisi azabe enathwa ngoye wedwa. Abanye emulini awasoze bewanatha, sokezahlupha ukwenza yenziwa abantu abaningi betholakale bengasathengi amaphilisi bedefaulta kuma-treatments abo.
Ukuqonga kwentengo yemithi uDr Ngwenya uthi kuzaphazamisa impila kahle kaZulu weZimbabwe.
Le ndaba yena leyo yokuthi kumele ulokhu ubhoda udingana lamaphilisi, bhoda ungatholi izinto ezihluphayo zonalezo. Lama prizes angikhona awamaphilisi atholakala yangikhona asekhwele kakhulu ukuthi kasathengeki neningi labantu. So izinto ezisihluphayo zona ezenza ukuthi sithi kuhulumende akakhangalisi izinto zonalezo, kubonakala ukuthi kungayenzakala.
Isakhamuzi seHarare uMnumzana Themba Ndlela uveze ukukhathazeka kwakhe ngesehlakalo sokuswelakala kwemithi ezibhedlela kanye nakuma-pharmacies.
Udubo lungakabi khona kwakumele beqinise sibili i-foreign currency esikhuluma ngayo yokuthenga imithi leyo. Sithenga imithi esilungiswe kudala. Kwakungabanjani ukuthi ngabaqala kudala ukuthi benike amakhampani la alungisa imithi ukuthi bebanike i-foreign currency naleyo ukuthenga izinto ezifunakalayo lanxa kulungiswa imithi. Ngayi imithi kayishotanga, ngayi ikhona ezibhedlela langaphi langaphi. Kuyadanisa sibili ukuthi ubone ukuthi abantu abaningi izigulane siyagula sibaningi, abale amashukela ama-BP lakho konke, uze kuthiwa khona khonokho okuphilisayo empilweni yakho akusatholakali.
Usola uhulumende uNdlela ngokungazinikeli ukuqakathekisa impila kahle yabantu.
Njengabantu ababusayo siyabazi, siyababala sibili ukuthi nxa engagula uya emazweni isiyolatshwa khonale lapho kule mithi lakho konke. Kodwa yena ukuthi ebona ukuthi hhayi njengoba mina ngihambile ngaya ngale ukuyolatshwa kungenzekala njani ukuthi ngilungise okwangikhaya lami ngilatshwe ngikhaya, ngabakwenzi khonokho engalatshwa yena engasila sokuphelele khonapho. Abanye abantu abasabazisisi ikuthi elizweni lethu abasibusayo abananzi impilo yomuntu, abanamsebenzi lo muntu. I-shortage leyo singakhuluma ngayo, kodwa ungabona sibili ukuthi hhayi amadoda lawa ayehluleka.
Abe-Trinity Pharmacy ngabanye abazise uZulu ukuba abesenelisi ukuthengisela abasebenzisa ama-medical aid leyo mithi, kodwa baveze njalo ukuba abadinga imithi ephathisa abalemvukuzane bezotholiswa indlela zokubasiza ukuba bayithole. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zogatsha lwezempilakahle yehlule ngoba zibikwa beziphakathi komhlangano phezu kwalolu daba lokuswelakala kwemithi ezibhedlela kanye nakuma-pharmacies. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.